mina lokho isadisi njengavela ngeke ngithembe kakhulu isadisi yafile kakudala nanku lokhu ukhala iDC ikhala manje ukuthi izanophesi irobhile okhetho but abazange abenzeli lethu bazifilele nanku sakubona abantu bebulawa lapha abayisisa akulalithi olenzakeleyo umuntu oyenzayo ngoyomlangaso ezenzelayo so mina angibona ukuthi ngingaba lesixazululo esikhona ezengisathule nje akulanto abazoyenza vele bona into ezofuleka nje kufana ukuthi bona vota ngezimbabwe kophana sizame nje ukuthi sizilungisele izinto umlangaso umuntu ofunekayo ukuthi akhulumisane nochamisa lokho nje kungasiza lokho nokuthi sithembe isadisi isadisi kudala vele lokhu yahluleka ngendaba yezimbabwe yahluleka kudala akulanto eyithonayo so nje into efunekayo ukuthi nje thina nje sinabantu bezimbabwe kube into esiyibonelayo ukuthi siyenze njani mangabe sifunele ukhipha umlangaso wangenkani izanophesi kumele size kuphela ngoba akulanto into esingayenza laphaya ukuthemba amazwe akulalitho isadisi elenzayo i-South Africa yahluleka kudala kuzanywa from 2008 ingalanto eyenzakala ebambekayo kukhulunywa kulalithola esebenzekayo sabona 2008 abantu besifa bebulaya izanophiyof but akulalutho lwathenjayo namanje nakhona ngaze kuhambe kuyekhulunywa khona ngale but angibone mina kuzoba leshenje lukhona into okufanele nje phela kuthi thina siziphakamele thina abantu sibone ukuthi ezimbabwe silenza
abantu ma bephakama khonapho kuthoni um ngcono ucacaba nxa usuthi abantu bezimbabwe
ngendlela mina engibona ngayo yena liyana ubabuchani sakhulume yona last week ngesaturday nalana nje ukuthi abantu bademonstrate kubonakala okokuthi le nto eyenzakala ezimbabwe iserious ma ngabe ningathathwa kuphela kokuthi isadisi ingenele kungayenzakalanga lutho angiboni mina ngingaba ne-change ngoba phela kukayenzakali lutho isadisi ithatha ma ngabe sokwenzakala something ebambekayo ngole nto kufanele thina sibonise ukuthi umbuso wezimbabwe umbuso wezanophiyofu urongo siphakameni kahle kahle ngendlela nakanye-chance akhuluma ngayo siwusole umbuso kamnangakho ngoba akulanto esiyibekezeleleyako umnangakho abantu bayahlupheka kunamsebenzi besifuna ukuthi mhlawumbe singabuyela
siyabonga kakhulu ke ungatelela kusasa mnumzane
ngiyabonga kakhulu
sesilo baba-ke ubhili gawule webandla lezanup f ukhona econgani baba gawule kunjani
ngiyaphila kithi kunjani nkosana
siyaphila kakhulu ye so sizokuthake izimbabwe i-crisis in coalition ihambe khona ngale-ke kwele namibia lapha bafike khona babonana lo mongameli gay Birkenkop bemtshela ukuthi ezimbabwe zokunzima kungaba lo mvukela ngoba abantu bayalamba akulasinkwa akulani into ziyadula wena uthini ngakho lokho
kuyadanisa kakhulu ukuthi baphume le nto njalo belanda i-SADC izimbabwe izimbabwe yi-SADC i-SADC njengemember ye-SADC asikhangelelanga ukuthi kungaba lezinto ezinjengalezo i-SADC yona yiyo ekubonayo umumo wezimbabwe wazi ngcono ukwedlula konke khona okukwenzakalayo ngoba umumo wezimbabwe ukliye ukuthi umumo onezinto ezimbili ezithize ezifuna ukuthi zilungise ezifuna ukuthi zilungiswe ngamazimbabwe ngonawo wawo ikakhulu nxa singabe sibento esihluphayo thina kumele siphume khe sidinga ukuncediswa ngamazwe kuqala ayesadada ayiwo asincedisayo kodwa ngokunjalo kuyakhanya ukuthi abantu laba baleyinye inhloso yabo eqatshileyo abadanga ukuthi bephambanise into inhlelo zezimbabwe mina ngingathi ngabantu nje abale agenda yabo eqatshileyo kodwa ngingathi njalo engenhle enganhle i-agenda leyo i-agenda leyo abayiphetheyo i-agenda ngingathi embi kakhulu eyokuthi kathethi umnangagwa as a listening president uvumile ukuthi akukhulunyiswane kodwa abanye abantu bakhona bacwila bevumbuluka bengafuni ukuthi kukhulunyiswane bethi behamba besenza izinto zabo ezinye zingakhanyiyo ezihambanisa abantu
siyabonga kakhulu-ke babagawule sathi ubaba uVolta Moyo ukhola ngale-ke kule-South Africa
lobu buhle kubona nguye ugawule kuphela abantu bezimbabwe bonke abalamehlo yena nguyolekola amehlo kubona lobuhle lobathi buyabuya bubonwa nguye kuphela asekeleni ukukhuluma nxa esakho isisu sisuthi izisu zabanye abantu zilambile ubusuthi ngoba usuthi usuthele bonke abantu akusoqiniso into leyo ukugawula akhuluma ngayo kulungile laba bantu badinge isadaka ukuthi izohlolisisa incedise lapha lalapha ngoba bona laba bantu ugawula afuna ukuthi bamuzwe bamurecognize babe sebemuriwarda abangenanga kuhle bangene ngodlakadlaka ama-election laws are being contested ukuthi abawinanga yinko abantu balokho besenza konke lokho abakwenzayo lo nalo esethatha akufunayo kumbe angaze afake kusiphi isikhundla usezithathela ngoba abantu bayabona ukuthi akula nto ehlanganayo into enhle yona leyo ukuthi nxa isadaki izangenela labo laba bathi bona bayabusa omnankagwa bavuma ukuthi abawinanga ama-elections kube le ndlela yokuthi ilizwe libuswe kuhle kube le ndlela yokuthi abafuna ukuzoinvesta ezimbabwe babuye bebona kuneqiniso elikhona
lo-ke ngobaba-ke uVolta Moyo ukhuluma ikhona ngale-ke ejohannesburg yena vele usekela ibandla le-MTC elikhokelwa-ke ngumnumzana Nelson Chamisa mbono zamthi lo baba usibusiso ocingweni
yebo futhi ube nami ngivumelana naye ubaba oceda kuphuma ukuthi yebo ushintsho lukhona osebenzekile ngezanu p f ngokungena kwamnankagwe kusuke kwashota izinto kwabuyela kulesiyani isimo yiso ushintsho engikubonayo ayikho into osesenzele yona singabantu sigcwele ngaphandle kwamazwe manje basiyela ugawulo ukuthi ushintshe ushintsho yikuphi osekukhona manje manje isinkwa kasikho ekhaya yilo ushintsho phela lolu abakhuluma ngakho.